igciwane lapha e-state se-Washington. Belingakhweli ngamanamba ayaphezulu kumbe lehle ngamanamba amangalisayo. Silokhu sikhona lapho nje ukuthi kuyatshintsha kancane kwesinye isikhathi njengasema-restaurant kumbe endaweni abantu bangangena badlele phakathi kumbe abantu bangahamba emajimu kumbe abantu bangahamba ema-church. Kubuye kutshintshe futhi kubuyele emuva. Isikhathi sonke bekuhamba nje kusiya phansi laphezulu kodwa akulamehluko otshintshileyo kakhulu. Silokhu nje sisezindlini. Ngingathi siku-lockdown kusiya ngokuthi ukuyiphi indawo. Nxa amanamba leyo ndawo ekhwela ama-restrictions ayabe ephezulu. Akuzange kube lesikhathi lapho esiye sathi kuthina siye sakhululwa lokhu kwaba lama-lockdown. I-vaccine inzima ukuthi uyilandele ikakhulu nxa ungumuntu lwana osesimeni sokuthi awukabalelwa kulabo abahlatshwayo. Kukhanya ngani indlela i-vaccine le ihanjiswa ngayo ebantwini lebantwini abamele beyithole kayihambi ngemfanelo njengoba nje ilizwe lonke kunjalo lakhona lapha e-Washington State. Ngisensitsho khona la manamba abantu abahlatshiweyo angiwalandeli kangako ngoba akukhanyi ukuthi okwenzakalayo yikuphi ngoba into yangikhona ikhanya ngani kayihlele kangakuhle.
So, okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena lo amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu ngevaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani Biden uzenza kube ngcono na?
Umnumzana uBiden oza kuba ngupresident ngezinsukwana ezilandeleyo. Insolo yakhalayo ngupresident Trump. I-obala nje isegcekeni ngoba lami bengikhuluma lawe ngisithi mina impumela ye-vaccine kayikhanyi ukuthi yangapi. Ilizwe lonke nje kukhanya nokuqozela sike sesabona kwezinye indawo abantu belala belindile belindele i-vaccine. Umehluko phakathi kukaBiden loTrump ukuthi uBiden ngumuntu obekupolitics isikhathi eside. Njalo uke waba ngu-vice president. Uyawazi amasebenzelo e-government. Uyawazi lokusebenza labantu ukuthi uvele usehlele abantu bakhe abazakuthi bakhangile ukuthi i-vaccine izachithwa njani ebantwini izafika njani ezindaweni ezijiyeneyo. Lapha uhlupho yuthi okwenza ukuthi u-president Trump ayehlule akhanye ehlulekile. Ube lo hlupho lokuthi uya exaggerate amanamba even engelahliqinisa ukuthi ikho kuzakwenzakala.